So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-16 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezokholo OZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa ukususa amalunga amabandla o-recall kumele wesulwe.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphu yonke yaxotshwa kuPhalamende besithi bona bafuna ukukhoza udlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005.
Kuqhamuka umkhuhlane wenkomo esilobela isigabeni seNkabazwe.
Kuluma senze nje kompofu kufeza aba ngu-5, sibe ngu-6 khona pe-6 adongana ayibonakali. Kodwa kufeza inkomo ezidlula 4-5, muzimunye ziphongweqa igilikele phansi ihlife.
Lamuhla sikhangela ukwenziwa ngokansila wedede esigabeni seHwange umnumzana Stanley Torima owenelisa ukulethela izakhamizi odokotela ukuze uZulu engayi umango ukuyadinga ezempila kahle.
Ikwanisa futhi lako ukuthi kube le-pharmacy lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lodokotela, bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo, imithi yabo bayabe beyifuna khonaphana, bayakwanisa ukuthi bethole one ndawo naleyo edethe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezokholo OZCC usole ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa ukwenza lokhu oyirecall kumele wesulwe. Embikweni owethulwe ngolwesihlanu, iZCC ithi kumele inkokheli yezombusazwe ihlale phansi kukhulunyiswane ukuze ilizwe liye phambili. IZCC ithi ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila kubangela ukuba abavoti bengathembi uhlelo lokuvota ngoba abavotelayo bayabuya baxotshwe. Sixoxe lelunga leCCC umnumzana Timothy Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphu yonke yaxotshwa kuPhalamende besithi bona bafuna ukukhoza udlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005. Iku-operator okuyenza khona izanu ngoba iyakwazi ukuthi abala bantu in terms of ama-votes legitimacy. Mina engakucela ebantwini bonke beZimbabwe jikelele, obaba, omama, labo labosisi, iZimbabwe ngeyethu. Akula muntu ozasitshela ukuthi sifuna ufaka ubani omele abe nguye ngu-president welizwe lethu. We have a choice. Siyakwazi ukuthi kwaluyiwa impi e-liberation sikhipha zona lezi i-situation zabo-Smith ezaziyalisa abantu ukuthi bazimelele ngokuvota one man one vote, bazifakela ama-representatives abawafunayo. So ubuningi bethu bahamba bayavota and lokhu befuna ukuxega abantu beMathebeleland beyenza ama-recall nalawo ngoba bayakwazi ukuthi bathunje abantu abaningi khona ngale, so bafuna ukuthi babaqede bangakungabalodlakela. So mina ngicela ukuthi abantu beZimbabwe bonke sinanzelele ukuthi iZANU PF is in trouble kathesi. So yikho sebefaka ongama-recall esingakuzwisisiyo.
Sizwe njalo umnumzana Chavangu esala ukuthi incwadi ethi yona isekuxotshwe lo mongameli webandla umnumzana Chamisa ingamanga. Uthini njalo ukubona njani lokho? Ukuthi ngobani obengaba sebeloba incwadi ezinje?
Lokho okokuthi sebasebenzisa ubaba uChabango, well, that's another issue we can discuss later. But thina siyabona ukuthi who is behind this is ZANU PF period and umnangagwa labantu bakhe, ngoba bayakwazi ukuthi SADC, i-AU le-EU lamazwe wonke phansi kwe-UN charter babatshela bathi kwakungela ma-elections or ukhetho olalu free and fair and above board. So he into abaye sabaye le ukuthi kuzaba le re-election eZimbabwe. Abantu bakhetha abantu abafunayo. So yeah, uku recall abakwenzile lokho ikudlalisa isikhati ngoba abasoze ba recall abantu abavotelayo. Anti yabona. So there's no way ilokuzeni effectiveness ye recall is going to be just let go ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe will decide what they want to do. Tina siyakwazi ukuthi we won under very difficult situations. And kathesi these ZANU-PF people are coming to destroy the democracy in Zimbabwe. So hayi, tina sibona ukuthi enye incwadi leyo kuthiwa ibhalwe ngubaba uChabango. So now sebe sithi yena kayibhalanga. Ibhalwe yifazi njani njani but nguye wabhale ukurecall ama MPs. Anti yayibona indaba yangikhona ukuthi vele awuqedakali ukuthi iZANU PF one hand does this, the other hand does the other thing. So kathesi is just ukutshela abantu beZimbabwe yonke ukuthi sokuyisikhathi senu bantu beZimbabwe to reclaim your motherland. Ngoba sesibonile ukuthi iZANU PF has failed to run our country.
Lo ke ngumnumzana Timothy Muringai ilunga le-CCC. Imizamo yokukhuluma labezana uPF ngalolu daba yehlule. Sokuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela esigabeni senkabazwe. Lumkhuhlane ubikwa ungahlasela inkomo, ziyaqatsha, ziwele phansi, zife khonapho khonapho. Sixoxe lo kansila kaward 29 esilobela umnumzana Willard Moyo owebandla lezana uPF saqala ukumbuza ngomumo wesigaba sakhe.
Hayi, umumo esigabeni sami kawumanga kuhle baba Kande. Le nhlupho sibili ezimbalo ezingani ziyangixaka esigabeni sami ngisikhokhelayo. Uhlupho lokuqala luhlupho lwamanzi. Sokomile, phansi komile amanzi ngilesigaba seDomland. Isigaba seDomland ngale kugcineni kwewadi usiya emngceleni wenkayi. Bathwele nzima ngamanzi okunatha. Isiborani sababelazo sesawoma, sasingumgodi. UMP wethu ubabunyebera wangithuma ukuthi ngibagebhisele esinye isiborane. Sagebhisa isiborane safika phose u-100 meters. Akomile, akuphumanga ngitsho amanzi. So sisesikhathini sokuthi sizama ukudengenya ikhampani eza kuyasaveya amanzi khonaphana sibuyele siyegebha futhi. So ngalesi sikhathi bathole nzima bakhaya emfuleni kugwelwe amanzi, kunzima lapho, kunzima babagande la. Izibhorane eziningi ngathi sibili isigaba sonke, usukele Donsa 1 uye Donsa 2 uye Chapewa uye Mawolo kohlo. Sigaba zonke kelezi amanzi aluhlupho, sokomile. I-water table siyehlile yaya phansi. Angazi ukuthi singathola ncedo bani ukuthi siharveste amanzi lawadlula kugwelo egijima iminyaka yonke izulu lingana, kudlula amanzi amaningi, idlula isiyala. Ngathi singavimba njani ukuthi uhulumente sincedise lenhlanganiso ezizimeleyo isincedise ukuthi sinqume umfula, sivimbe amanzi lawa angahambi, kwenzela ukuthi abantu ngezikhathi zokutshisa, izikhathi zokoma kube ngale ndlela. Olulu hlupho lwesibili esengilalo ngumkhuhlane wenkomo. Sokuqhamuka umkhuhlane omubi esigabeni sami okufa kwenkomo. Ngikhuluma senze nje kompofu kufe zaba ngu-5, bezibe ngu-6 khona phe i-6 ade ungayibonakali. Kodwa kufe sibili inkomo ezidlula 4-5 muzimunye ziphongweqa igilikele phansi ihlife. Asazumbe umkhuhlane wokuswela amanzi, umkhuhlane omunye angikezwa le-report e-veterinary ukuthi bathi. So ngilo hlupho olunjalo lapha esigabeni olunye olumangalisayo la. Kunzima babakhani, kunzima sibili.
Manje ngokubona kwakho ngeziphi indlela ezingasetshenziswa ukulungisisa lokhu?
Uhlupho lolu luzalungiseka ngesikhathi lapho esizathola khona uncedo kuhulumende nakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sizuze, ukuthi sithole izinto zokusebenza ukuthi senze i-water harvesting during this rainy season esiyakiyo. Kufanele ukuthi ugwelu lodlula la manzi iminyaka wonke, kusina izulu eliningi ugcwala umfula, qeda iviki yonke ugcwele amanzi wonke abedlule ehamba, siwakhangele kuze senze ukuthiwa i-water harvesting. Hulumende e-Second Republic njengokuthembisa kwayo, njengokusebenza kwayo, hulumende ekhulumisenza sizayi approach ema-ofisini ukuthi ama-engineers asiplanele idamu, sinqume ugwelu lowo kube le damu ezabamba amanzi ligcwale, azasisustaina ukusika konke, tshisa izifuyo zethu zithola amanzi, abantu bathola amanzi, zonke izinto eziphilayo ezihuquzela emhlabeni zithola amanzi kulelo damu.
konke lokhu sizakwenza ukuncedisana negovernment yeRepublic of Zimbabwe lama NGOs labantwana bakithi abedonsa khonapha abechapiwe bemawolo kohlo abazimisele ukuthuthukisa isigaba sabo yikho ukuze silungisise uhlupho lo hlupho lwesibilo lomkhuhlane yenkomo lokufa kwenkomo lokhu ukuthi abantu bakithi kabaxwaye ukusebenzisa amajekiseni abangawazange bawafundiswe abawaphiwa bepokuhlangana lo muntu ohamba endleleni ethi uyakwazi ukuhlaba inkomo omunye ambedole kuyisigubhu kwakhe ethi ngiyakwazi ukudoza inkomo okungabhalwanga lokubhala isigubhu sikamazowa sifake umuthi phakathi ukusuphonga umbhajala imali umuntu lana kunathisela inkomo zakho. Hayi bakithi, hayi bakithi, inkomo zifuna ulwazi olwesayensi.
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo ukhansila ka ward 29 eSlovela engowebandla lezano PF. Amakhansila athwele nzima emizameni yokuthuthukisa izigaba zawo ngenxa yomumo wezomnotho elizweni lonke jikelele. Lamuhla sikhangela ukwenziwe ngokhansila wedede esigabeni sewange umnumzana Stanley Dorima oyenelise ukulethela izakhamizi odokotela ukuze zingathathi umango omude ukuyadinga ezempila kahle.
Ikwanisa futhi lako ukuthi kube lefamasi lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lodokotela bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo imithi yabo bayabe beyifuna khonaphana bayakwanisa ukuthi bethole one indawo ngaleyo edede. Kukhanya abantu bayasizakala kakhulu, siyathola abantu from Uluvimbi, Kamativi and around le ndawo ezi ezomakhelwane bedede, Makwandara, Jeju, Luphothe, Mavale, zonke zona lezi indawo khathesi ziyancedwa ndekala la madokotela wona lawa amabili lokuthenga imithi yabo kufamasi yona le. Enye into ngakwanisa ukuthi ngiyenze akudinga imithi yayo yokuyakhisa ama-classroom blocks yakho isikole ezimbili eze-primary, i-St Francis Xavier Primary School le-Seroy Wellings Primary School. I-Seroy ile one classroom block ile four classrooms but yona ila bantwana from ECDA up to grade 7. So ngabona kufana nelokuthi kuvele inye classroom block ingaba lama classrooms akwana mathathu kumbe amane akwanisa ukudinga imaterial efunakalayo isithina oRiverstand oKwari. Siyakhangelisa ukuthi izulu lingakhani siyingezele imaterial ukwenzela ukuthi umsebenzi uhambe. Nxa isikolo sizavuka ngo-2024 isifundi sithole izakhiwo zangona sezikuba ngaliphezulu.
Zikhona yini ezinye inhlelo ozenzayo okakathesi?
Okakathesi inkangarane lokulwisana indaba yamanzi. Loko kuludubo edethe, ngikhuluma kanje abantu abala manzi okunatha abemncede amanesi lamanzi bakwanise ukusebenza eminye imisebenzi yabo ekufanana nxa behambe bayecelana lamanzi endawo ezitshiyeneetshiyene lapho kuhamba khona abantu ngenkomboni. So kathesi inyalwisa amandla wonke ukuthi sizame ukulungisa indaba yamanzi. Sebesikhathisile ukukhambeni kwake kwaba le program, i-presidential program. Sakwanisa ukuthi sizuze one site yayimele ukuthi kuzoyenzwa isibholane abantu bangona babuya but bagebha 90 meters endaweni yedethe. It's a dry area as wange region is a dry area. So akula lapho ungathola khona amanzi ngeless than 120 or 130 meters. So bagebha 90 meters kuphela abatholanga amanzi, kumele babuye futhi. But njengoba ulukhethe sowadlula khonokhu kuzatsho ukuthi engeke ngaphuze ukubuya. So kutho kuyabe sekusithi abantu bangamele ukuthi sidinge abantu bengabuya bezodiphena yenaleyi hole yayiyenziwe isikhathi sibenefita presidential program. So yiwo umthwalo lawo okwakathesi. Amafishane ngathi ngisakhangelana lokwamanzi kakhulu, of course ngisakhangelana lokwe-road nalowa lokwemgwaqo isikhathi esizayo iminyaka ozayo kulesi sikhathi sangibona ungamele ukuthi ama-roads elungiswe.
Hello ke ngumnumzana Stanley Dorima ukhansila wedede esigabeni sewange. Uka manje, ngesikhangelezi phuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba Chronicle lilodaba lokuthi umkhuhlane wengqondo usuhlasela abantu abaningi kakhulu kobulawayo. Leli phephandaba lithi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu abahanjiswe ezibhedlela begula lomkhuhlane kumnyaka wonalo osuqalisa ngozibandlela. Iphephandaba lobulembu elizimlive.com lilodaba lokuthi amalunga edalela ePhalamende awebandla leZANU-PF asetshele uhulumende ukuthi awafuni kuphiwa imali yokuthuthukisa izigaba eConstituency Development Fund ingamadola eZimbabwe, kodwa bathi bafuna ukuphiwa engamadola eMelika. Oba manje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 elibingelela nabalaleli. Hayi, siyamuzwa ukhaliphana ebhugeni loChabanga, amadoda lomhawu la azabulawa ngumhawu wayengavulelanga iphathi ephumfuma ukuxokozela. So incwadi leyana ibhalwe yibo, sebephika ngokupitu yalili kulema babo, wahle wafaka kuTwitter. Sebephika bebesithi khona khona uChamisa bamrekhola nga ama-ofisi lana hhayi akhange triple C vele ngeke bekwenzele ukuba abashiya abantu ngeke vele uChabanga ande arare ukuthi uChamisa kaphume e-ofisini la. UChamisa uthandwa ngabantu, wakhethwa ngabantu. Anti wathi kustudio 7 lapha ufuna lenze iCongress, sifuna ukubona ukuthi uzoyenza iCongress leyo njalo uyenza nabobani. Anti uyabukhuluma uzenza ngani le support ku-Triple C? Ayiyenze iCongress, afakeni ama-structures esibone aphuma kuChabanga, esenziwa nguChabanga. Leyo meeting ibezwe nguChabanga. Lokhu kuthi bethu uChamisa uyathuma abantu encenga uChabanga. UChamisa kenza i-dialogue loChabanga njalo uzaduma umuntu kamncengi futhi vele lokuthi kuloChabanga ngakwazi. UChamisa uright noma elenkani uright. Mina vele uyanihlanyisa, simthande njalo lenkani yakhe. Uyafuna kawufuni ngaze likhulume ube labantu bakhe abakurobhayo. Vele i-vote idinga abantu abama more than 10,000. Vele kuyakhuluma ngabantu abayi-20 ongelancedo futhi ongasoze kusifake livoti vele singelandaba la. UChamisa ngupresident wethu, uyafuna kawufuni. Labo witness dube uyabezwa bethi yeke uTriple C bayalwa. UJonathan Moyo ngabezanu PF labo kaSwerere besabukuye elizweni besabukubula. Mina ngagwade ekhuluma wathi egwanda bamfayela ipoison. Wayefakelwa ngobani ngoba babevodwa bezanu PF? Vele kuzanu PF la kumsindo ukhona. Khona apha nxa bengakhipha umnangagwa khona uzabona oObed Mpofu beseqibhoda bebaleka. Why? Ngonxathi chayela phansi liyakwazi ukuthi ungavele uvele uyenze njengoChabanga. So uyavuka ungeke uChabanga phela ngawo kuzanu PF esenza njalo ngakasekho le mhlabeni. So lingakuyenzi khona lokhu kutshona likhuluma nge-Triple C vele thina singeke silalele uChabanga lothi.
Salibonani, salibonani abalaleli be-Studio 7. Mina ngikhala lalaba abazithi amaNdebele umthokazi. Why likhuluma libandlulula abantu? Ngobani ongela umzukulu wesishone? Ngobani ongela umzukulu wesiNdebele nowadays? Ulakathesi siphila one life. So lokuyana kokubandlulula kwagcina kudala long back ago labantu babangafundanga. So let us work together as children, forget and forgive. Siye pambili lempilo, silungise ilizwe, singakhethi ukuthi leli iNdebele lelishona. Siyakhe ilizwe, ungathi umtokazi, umtokazi ulabantu abangaki? Less than a million. Amashona lawo say less than 2 million. Abaningi say amabhasteli because kuhlangana iNdebele leshona, kuzalwe umuntu. Kuhlangana ithonga leshona, kuzalwe umuntu. Kuhlangana iNdebele lethonga, kuzalwe umuntu. So umuntu lo liyamuntu umhlobo, asivuseni amakhanda. Siyathe elihle kulolo ubaba ozithi nguye uChabanga lo ofuna ukubulala amaZimbabwe. Nayo uNkulunkulu umbhekile, sizambona ukuthi uzafika ngayo. Yina abathengisi lathengisa uJesu uJudas Iscariot imali yangkhona wazoyilahla. Ngiyabonga
Studio 7. Studio 7 ngiyabulisa lapho kubasaka bonke abakithi, ngibulise kakhulu esizweni sonke sakithi sakomthwakazi. Ngithi salibonani bafowethu omama nabobaba labomkhulu nabogogo nabantwana bekelela kubo bonke abantu. Hayi, siyazizwa ke indaba ezikhulunywayo kakhulu ngobaba lo uChabanga abamsola ngapha la ngapha. Hayi, uChabangu ayisibona abanye thini iphutha lakhe uwenza kahle njoba uChabangu kakhulu futhi into ayibe ukuthi abantu bavumelana layo hayi ukuthi umuntu oyedwa abe sesenza into yakhe yena ifunayo ngenxa ukuthi uyilida cha hayi akwenziwa njalo ebantwini abantu phela oba oni abantu yabalida xa ubalida abantu balide ngokweqiniso ungabalidingi ukuthi wena ngoba usungulida sokumele uba one cha chamisa ngaloni abantu angabakhetheli abantu abazaba mela babakhethe isizwe wakhuluma ngakho before election uChabangu yakhona ama video akhona ikhona ivideo yangkhona esekhodi ephuma ekhodi uChabangu asaye bamlalela abantu but namhlanje seyenze kwaze kwenzeka khona athi abantu beqhwatha bekhuluma besiyale besiyale hayi abantu angaoni abantu ngobe yilida
indizwe namachono amna ngicatshulwa ngomuntu onotwa gqumgqum wena mdala kanti wehlulwa yini engqondweni ukukhuluma uyazama sibili kodwa khona ukuthi gqumgqum ungumuntu omdala abona kuyakwenza ingathi usuphambene mina mbona ingathi ungumuntu ophambeneyo wena kanti nxa ungumuntu omdala uyazabalale eje yakuthi usukhulile sibili lokho sithi gqumgqum ugijima uye egoli gqumgqum ugijima uye ezimbabwe gqumgqum you want to comment every day abanye abantu bengakhulumi uyisihlobo kumbe sabotungameli labo gibs dube labo bani asinokuyandaka wena mdala wena akume mbijani ukwenza umsebenzi ubuye ekhaya uzohlala la ekhaya awufuni ukusebenza ufuna ukuba lokugijima lepolitiki hey sapho hey sisiso kanti uyini usani wazini ungathi usamfundisi uyafake i-church ufakeni vela awuqedakali wena mdala kusijhiye thina sesidakekile ngawo
ngiyabingelela kwi-studio 7 igwama efuna ukudlulisa ilokhu ubona nilokhani lesonkela kwi-studio 7 angazi kumbe odiyami le izofika khwabe izozokala ngazi ifuna ukukhalaza kakhulu ngento eyenzakala lapha ezimbabwe mina into engiqala ngayo nje isadaka isadaka kahle kahle ma singakananzeleli abantu bakayinanzeleli isadaka iyakhandela ukuncindezela ama-position party bayenza nje le nhlangano vele bengiqonde ukuthi bencindezela ama-position party bathi bebona nje ama-africans sezimela wodwa selabo bephumelela bahle bathi asikhandela isadaka ukuthi kungazabe le position party ezathi izobusa njalo singabheka kuwa kubusadaka singama-africans siyahlala vele sinje akulalizwe lalizwa isadaka isithetho ukuthi lizwe isadaka ilizwe isadaka ifike itshayelela phezulu sukubona-ke ngezimbabwe manje ukuthi kuhambe njani kodwa nakho namhlanje sebejikile isadaka abantu nje bekhohlwe ngesadaka kubona ezindlela
salubonani salubonani Studio 7 bonke labalalele abesezwe ukuthi lokhu zena uChabangu isikhulumeli sakhe leso sithi sona uChabangu hhayi seshiye umuzi wabaleka ubalekelani uChabangu wayi lisikhohlisa lithi khona lokhu zena uChabangu sebalekele ukuthi ephephisi lokhu zena impilo yakhe mancali liqiniso uChabangu uzele uChabangu lo mndeni full stop
yes bingelele enkundleni sithi sitshona njani basakazi hayi lokho sidangele ngendaba kaSindiso Chabangu ukuthi kahle kahle njengoba sithi uxosha amakhansela e-TRIPC lama-members of parliament inhloso yakhe ulungisani ufuna kube njani kodwa yena ngavela ngamuzwa undoda lo inkulumo yakhe ukuthi yena akuyena umuntu olandela i-TRIPC lo ngavela ngamuzwa ukuthi nguye uhamba lefazi undoda lo ngavela ngamuzwa ukuthi nguye futhi wadala ama-double candidate ku-TRIPC lapha koBulawayo ngibe sengimangazwa ngukhaliphani phugeni lo osesithi la eselilunga le-TRIPC kanti ku-MDC baphume nini isiphelileni MDC sebegijimile futhi balandela uChamisa khona ngale kwenziwa yini kanti okhaliphani phugeni ukuthi behambe belandelelana loChamisa bengasali ku-MDC yabo leyo abajayela futhi abayidiza bayichitha bayiceda nya lamhlanje futhi sebefuna ukuyadiliza i-TRIPC angazi ukuthi abantu be-MDC banjani ngoba yonke into abayenza bahamba bediliza behamba bediliza kodwa lifisa kube njani into eliyifunayo laphana yini kuChamisa njalo futhi kambe lokho okwenzayo kuyathuthukisa ilizwe yini kumbe ngenye indlela ebulala ilizwe
Studio 7 vuka njani linjani sesibhekane nomunye umqhansi we-5 years kungelamanzi emadorobheni kungelagesi kungelamsebenzi elizweni abantu bephuma besahlupheka ngaphandle kwenyihlo. Hayi kunzima lokho, kunzima. Kumbe uNkulunkulu okhonzwa yilaba abantu abagcwele kuleli lizwe ukhona kumbakekho. Hayi kunzima lokho kwaseZimbabwe. Uma senga ngilapho kobulawa iphumule emajokini.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu zingene ezitaladeni zamadolobho amaningi awemelika betshengisela usekelo lwelizwe lePalestine kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas. Ukutshengisela lokhu kwenziwe ezigabeni ezibalisa iWashington DC, New York ledolobho eliyilo elilenani labesimuslim abaningi kakhulu kwele Melika ele Dearborn eMichigan. Kutshengiselwe lakwamanye amazwe amaningi abalisa eleNgilandi, France, Germany lamanye asezwekazi leAfrika, abantu besekela nxa zombili. Lokhu kwenzakala amabutho akwele Israel ebikwa elungiselela ukuhlasela elePalestine. Sixoxe locumungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukukhanya sibili impile ingathi kayibonakali kuhle ukuthi kathi izaba yimpi ezaba yimpi enja. Ikakhulu nxa kuyikuthi ngikhona bezangena lapha behamba ngenyawo kumbe behamba ngemtshini emkhulu ama-tanks la bengena besiya ku-ground phakathi khona ngale eGaza. Ngoba lapha eqinisweni ukuthi ebantwini abayi 1,200,000 sukumane liphume emzini yenu lihambe lisuke khona lapho, asiyonto encinyane ezakwenzakala masinya masinya khona. Ngabantu abaningi kakhulu la kufanele nje lokuthi uthi abantu abakubulawayo laphana sukani lapho kubulawayo liye eGwanda lehle liye khona ngale Gwanda lengahlali kobulawayo. Abantu labana phela kulabantu abayimhlobo emningi abalaphana kobulawayo kumbe ngithe Gaza, abadala, abantwana, abagulayo, abayizigoga, abanjani, bonke bakhona. So kukhona ukuthi angilaqinisa ukuthi kuza kwenzakalani ngoba ngikhona kuzachitheka iGaza lapho.
Abanye basola eleMelika besithi yilo eligqugquzela ukuthi impi le iqhubekele phambili ngokuthembisa izikhali eleIsrael kodwa lingakhulumi ngokukhumisana umlotha. Ukubona njani lo?
EleMelika likhanya ngathi hayi kaliwubhuli sibili umli ngoba nxa kuyikuthi ufuna ukuthi emhlabeni lapha utshaye iMelika ufanele ukuthi utshaye i-Israel. Ufanele lokuthi umuntu elomntanakhe utshaye umntwana. So ama-Americans i-Israeli bayiphatha njengomntwana umntanabo. Yikho nxa kutshaywe yona hayi bo kuthi kutsukonakele umhlaba wonke ngoba ngendlela abahle basukuma ngayo bazinikela ngayo bakhuluma ngayo ebathumeza izikhali ngayo iphangisile kakhulu. Yeqinisweni abenzi ukuthi umumo wakhona ube lula kodwa benza ukuthi ube ngamandla. Yiko mina ubona kwami mbona ngathi labo sebelungele ukuthi lo ovusa ikhanda labo batshengisele amandla abo kulowo muntu ozavusa ikhanda esengezelela ubuhlungu lobo obuvele sebubekho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezembusazwe ekhonapha kweleMelika esigabeni seTexas. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Umanyano wezokholo oweZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edwale lePhalamende lamakhansila usithi kumele umthetho osetshenziswa kwenza lokhu wesulwe. kuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela esigabeni senkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande. Kodwa silazo ezinye indaba kusihlwa ngo-7 ntambama nsuku zonke.